chela ebusuka kasalalele umunga mgoma singaphila kahle uthi mngala ngokutshela ebusuka kasalalele umunga mgoma ungaphila kahle uthi mngala ngokutshela ebusuka kasalala wena
Okay.